sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngilambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 7 zibandlela 2022 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bantu sesizwile bantu imkhuhlane khathe sizulu liyana impukana ziba ziningi so sithwele nzima sesabuva le mkhuhlane edorobheni lapho sekuyasolisa sikhona apha siyacela ukuthi isithi council isibonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izibi ziletha umkhuhlane eminingi etshiyeneyo
izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungavuthwa ngesikhathi kwezibi zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane
ukuze ayithole i-ID yakho uyastrugle ngomele udize manje ungadizele i-ID sho i-right yakho wafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela kodwa uma ufika every time toyathiwa umtshini ofile so akuncedi uyavukela futhi komsithele uzothiwa kuthatha inamba.
Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo ukuba bathole izithupha. Kuwoza Friday livisi lejaha elisakhulayo uWillard Jimbandanyoni ocula umdumo kulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kulabantu abalishumi lasithupha ababulewe yi-COVID-19 izolo kwabahloliweyo elizweni jikelele khona izolo abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1121 batholakale beligciwane leli. Okuhle kwakhuphula leli nani lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho 2020 laya kwabazinkulungwane ezidlula kancane amakhulu amabili 220,178 okulinani eligoqela abasilayo kulomkhuhlane abazinkulungwane ezingamakhulu phose amabili 191,000 asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni jikelele sebesedlula izigidi ezine 4.2 million uthi asebehlatshiwe wonke omabili lawa majekiseni sebephezu kwezigidi ezintathu 3.2 million kusukisela ngenyanga edluleyo kampalakazi kule nkulungwane eziphose zifike ezilishumi 9,503 asebehlatshiwe ijekiseni lesithathu elebooster. Izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Nanku leli dolobho lingelinye elihamba phambili kwindawo ezilenani eliphezulu labatholakala bele-COVID-19. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakobulawayo ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi zikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Ratitso Nyanzira uthi ukungabuthwa kwezibi enzikini yedolobho sekudala ukuqhamuka kodubo lwempukane.
Bantu sesizwile bantu imkhuhlane khathe sizulu liyana impukane ziba ziningi so sithwele nzima sesabuva le mkhuhlane edorobheni lapho. Kuyasolisa sikhona apha siyacela ukuthi isithi council isibonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi izibi ziletha umkhuhlane eminingi etshiyeneyo siyacela ukuthi besincede kakhulu.
Umnumzana Benny Moyo ilunga lenhlanganiso eyobulawayo Progressive Residents Association uthi njengenhlanganiso yezakhamizi bakhathazekile ngobuchapha obuvezwa yikungabuthwa kwezibi.
So uma sesibona kule ngcekeze loke isanda bekungasiphathi kuhle kuye kwaba ne-outbreak esibe nawo ama-incidents angu-2 eruthe le chabalala we-diarrhea konke lokho kuhambela ukuhambela lokungahlanzeki kwedolobha lapha lapha okwamanje izibi ebesizibona siloku zokuthelelwa isikhathi iyakhulu ngesikhathi sekhisimusi ikhephulini liba nezibi eziningi esibuyayo besilindele ukuthi i-city council usomadolobha be ethatha amanyathelo masinyane ekhuphe ingcikiza leli lahlulayo singakabike i-outbreak yomkhuhlane
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi iKhansili ithole usizo lwezimota zokubutha izibi kulunga ledale lePhalamende emele iBulawayo South uHonorable Raj Modi.
Namhlanje lapha sibona lapha iKhansili ebambane khona nosomabhizimusi owakoBulawayo uModi wasinika ithipa lokufotshola izibi. Sifotshola izibi lezi imkoto yonke edorobheni. Okutsho ukuthi sikhanya ukuthi kusiyafika umvulo imkoto yonke ibisikhini. So yiluhlelo esizama ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi belahle kuhle izibi bengaphongi ukulahlela ndawo zonke. Njalo siyambonga usomabhizimusi uModi ngakwenzileyo. Njalo sicela abanye osomabhizimusi bebuye sincedisane.
Ikhansili yakoBulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi basebenzele izakhamizi kundingeko ezinje lokubuthwa kwezibi. Bathi bayalwazi lolu dubo kodwa njengoBulawayo kumele kube lokubambisana phakathi kwezakhamizi lomunisipala ukuze kuvinje ukuqhamuka kweminye imikhuhlane phezu kwalo ovele ukhona osusenza abantu bahlalele evalweni owe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekene labo ukuba bathole izithupha ezifunakalayo nxa bebhalisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uthi ubunzima bokuthola incwadi eziqakathekileyo eZimbabwe selokhe waqala ubhubhane lwe-COVID-19 sobuphethwe kabili. Eyinye yencwadi lezi kuyisithupha esiyiso esidingakala kakhulu ukuze umuntu enelise ukubhalisela ukuvota ukuloba imihloliso lokunye. Unkosikazi Thandeka Siziba, ongumzali olomntwana okhangelele ukubhala imihloliso ekupheleni komnyaka, uthi kubuhlungu ukuthi uyisizwalane seZimbabwe uthwale nzima ukuthola lezi ngwalo.
Abantwana badubeke ukuthola i-ID bona bezalelwe lapha shu. Umuntu adubeke nezalelwe eZimbabwe just i-ID. Hayi, uyavukela uzothiwa kuyabhukhwa. Yathi ubuyela ubhukhile, uzothiwa umtshini ufile. I-date yakho sidlulile, sekumele ubhukhe kuthi eZimbabwe kona. Hayi, kubuhlungu lokhu. Abantwana abanye khathi sibafikile, uma bephinda kufunakala i-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona ngoba akabhali vele ngela-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona uyastruggle kumbe umele udizi. Manje ungadizeli i-ID sho i-right yakho. Wafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela, kodwa uma ufika every time thola kuthiwa umtshini ufile. So akuncedi, uyavukela futhi komsithela uzothiwa kuthatha inamba engaka.
Unkosikazi Thandeka Msipha, omunye wabazali, uthi ngomumo okhona elizweni kumele kuthathelwe amanyathelo kusasemasinya.
Khathe sizulu liyana ingozi ziningi, kunje silwisane lokuqeda ubhubhane lwe-COVID, kodwa kusoze kusise ndawo ngoba abantu bayabe beminyeni lamasela ndawonye. Khathesi abantwana bavuka ngobusuku besiyabamba ilayini, okuyingozi ngoba balakho ukuhlangana lokunye endleleni. Lokhu kubuhlungu okwenzakalayo kudinga ukukhangelisiswa kakhulu njalo masinyane.
Unkosikazi Melisa Chuma, ngesinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, ongumzali olomntwana oselesikhathi evukela ukuya layinela ukubhalisela isithupha.
Abantwana besikolo bathwele nzima lapha lezulu liyana ukuthi bathathe ama-ID abo. Lokhu kusithwalisa nzima njengabazali ukuthi senze njani. Sibona into le inzima kakhulu kithi. Le mali yankhona ayikho lokugada ngoba kwesinye isikhathi uyahamba uphendukiselwa kusasa kuthiwa uphenduke futhi.
Omunye wabafundi unkosazana Samkeliso Mdluli uthi sebechitha isikhathi esiningi bedinga ukubhalisela ukuthola isithupha kulokuthi babe bebalela ukuloba imihloliso.
Isikhathi esisichitha lapha sesisiba siningi besifisa ukuthi ngabe indawo ziba ziningi lapha athathwa khona amaipi kulalokhu esikwenzayo ngoba khathesi asikwazi ukuthi sizawathola kumbe hayi lokuthi sizabhala asikwazi.
Imizamo yokuxhumana lesiphathamandla seregistry unkosikazi Jane Peters yohlule ngoba engaphenduli ucingo. Umthetho welizwe owafakwa nguhulumende uthi abantwana ababhala imihloliso eka O le A level kumele bebe sebelezithupha kodwa iningi labantu lithi umthetho lowo ngabe uyakhitshwa ngoba abantwana besehluleka ukuthi bathathe izithupha njalo baningi kakhulu abangazitholanga iminyaka emibili edluleyo solokhe kwaqala ubhubhane lwe-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umunisipala weHarare uthi akalawo umcabango wokugeca umungu wabantu abawulimi kwinsimu zabo ezincane kuleli dolobho njalo akasozajezise abalime emaxhaphozini ngokubahlawulisa inkulungwane ezingama-25 zamadola, 25,000 Zimbabwe dollars. Mavis Dama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi saziso siphuma ngesikhathi kubonakale umbiko obusabalaliswa enkundleni zokuxhumana zebulenjini. Usithi council ihlela ukuthatha amanyathelo okujezisa abalima okungekho emthethweni. Osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sikamunicipality weHarare umnumzana Innocent Ruwende uthi lumbiko obikwa usayinwe ngosamele umabhalane kamunicipality weHarare umanjinela umnumzana Phakamile Moyo ungamanga.
Council has no plans to slash people's maize crops and to charge ZWO 25,000 for planting on wetlands. We continue with education and awareness programs to discourage illegal
cultivation. Osubhoda ekulenjini edabeni olufanayo ngoba awuvelelanga kithi.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Precious Shumba uthi kulusizi ukuba esechabalala amaxhaphozi kodwa okumgqoka ukuba abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwawo.
It is said that the council seems to have regained their voice against urban farmers.
Ndiyazi ukuba umunicipality uyanelisa ukukhuluma ngodaba lwabalimi edolobheni kodwa engenzi lutho. Kulabo abeza umonakalo omkhulu kakhulu kwezemvelo abagoqela abagebha ithebetshebe nabatholisa abantu indawo zokwakha okungekho emthethweni. Siyamxwayisa umunicipality ukuba lapho ekhuba inhlelo zakhe akhumbule ukuba kuyini okufuta izakhamizi ukulima emadolobheni. Zifuqwa indlala ezibhadlile lapha emadolobheni.
Isakhamuzi semzini weKambuzuma eHarare umnumzana Mkhululi Phiri yena uthi lanxa eqondile umunicipality uJesus abephula imithetho yokulima lapho abangamelanga abalime khona kubuhlungu ukuthi abantu bagecelwa izilimo zabo sezivuthwa.
Ukulima kuma wetlands akulunganga kakhulu ngoba kumosha izinto eziningi esingeze sasivalisa lapha. Ngakho uCity Council wenza kahle uma siya bopha labo abalima ngakhonapho. Kodwa ke kufanele ukuthi nga wenza lento bengakalimi abantu ngoba nga usugamula umumpu vele sekonakele. Lo muntu uthembele lo ukuthi uzavuna imbijana leyo khona phana kodwa bekumele ukuthi nga baliswa bengakenzi lutho bangakamushi ngoba sekonakele sebelimile sebegebhile sebeexposile isoil leyana.
Esinye isakhamuzi eseHarare njalo umnumzana Victor Dube upha umbono wakhe laye.
Sokuyikulwa phakathi kwamabandla azabe ekhontesta kuma-election njengoba upresident esikhulumeke ukuthi ama-election azaba khona. Angiboni kule nto ukuthi khona i-council iba yiyo ekhulume njalo ngoba indaba zama-wetlands zisuka kuzindlu ezakhiwa kundawo ezinjalo. Ngayilo udaba abahamba ngalo olokuhlanyela umumbu lolo hhalo ngulincane kakhulu.
Obona ngokuqhutshwa kwentuthuko yeHarare umnumzana Thafazi kwaMguti utshele umunicipality ekupheleni komnyaka owedlule ukuba kusobala ukuthi iziphathamandla zikamunicipala waleli dolobho azizimiselanga ukululungisisa udubo lokutshabalaliswa kwamaxhaphozi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live talk lamhlanje sikhangela uqhubeka kwemizamo yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 elizweni kanye lomncintiswano wenguqu wamazwe e-Afrika we-AFCON ngesikhathi eleZimbabwe liphakamele ukujeziswa yinhlanganiso ye-FIFA. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Uhulumende weMelika ubike ngolwesibili ukubana usenelise ukubopha undoda onakanela ukubana wakhokhela ekubulaweni kowayengumongameli weleHaiti uJovenel Moise uMario Antonio Palacios oleminyaka engama-43 yokuzalwa 43. Kubika wayelisotsha kweleColombia njalo ubikwa ebotshiwe esetheswa icala lokuqoqa ukubulala kweleMelika. Umongameli Joe Biden uqhayise ngolwesibili ukubana inani labantu abafunyanwe bele-COVID-19 lizaqhubeka liqhansa kumaviki alandelayo kungenxa yokuqhamuka ngomkhakha omutsha waleli gciwane owe-Omicron okanya uthelelwana lula. Izikolo zasesabelweni seChicago khonapha eMelika sezimise izifundo zokuya emakilasini kusukisela ngolwesithathu emva kokuba abenhlanganiso yababalisi bevote besithi kumele kubuyelwe kuzifundo zebulenjini ngoba seliqonga ukwethusayo inani labafundi lababalisi eselibanjwa yi-COVID-19. Izizalwane zeZimbabwe sezincume umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ngokuvezela ilizwe lonke umbiko ogcweleyo ngenkohlakalo eyabakhona kulelo lizwe eminyakeni elishumi edluleyo. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ngemva kweminyaka emine ecwayisisa inkohlakalo eyenzakele kwele-South Africa eminyakeni elishumi edluleyo, ikomishini ebecwayisisa le inkohlakalo ikhipha umbiko wayo wakuqala obhalwe emakhasini edlula amakhulu asishiyagalombili 874 pages. Lo mbiko uveza inkohlakalo enkulu eyaguqisa inkampani zikahulumente ngamadolo. Ukhombisa ukuthi abathile abakhethwa ngowangumongameli umnumzana uJacob Zuma ukuthi bakhokhele inkampani yezamandla kagetsi Eskom yezokuthutha iTransnet ezendizamtshina iSouth African Airways lezemithelo iSouth African Revenue Authority bathatha izinqumo ezavulela ubusela obukhulu kwantshuntshwa izigidi zamarandi kula makampani. Lombiko veza njalo ukuthi ibandla le-ANC laphatheka uzehlakalo zenkohlakalo eziningi ezigoqela ukuxhaswa ngemali ngamankampani aphiwa umsebenzi kuhulumende loba emakhanselini kusetshenziswa ubuqilini. Ngesikhathi simukela lombiko umnumzana Ramaphosa uhle wakubeka wacaca ukuthi uzawubeka emphakathini njengoba unjalo. Lakanye ngemva kwamahola angatsholutho otholile ufake kuwebhusayithi yeofisi kamongameli ukuze ubonwe umuntu wonke. Ubuye wathembisa njalo ukuthi uzakhangela kakhulu lezo zinto umbiko lo othi zenziwe.
They will be implemented and we take this work of the Zondo Commission.
Siza kwenza konke lumbiko othi kufanele sikwenze.
Very, very seriously to end state capture.
Inyathelo likamnumzana Ramaphosa leli selijayelwe izandla liningi lezalwane zeZimbabwe. Isikhulume sebandla lezaphu kwele-South Africa umnumzana Kanisha Sinkala uthi kuqakatheke kakhulu ukuthi imbiko yamakomishini ibonwe umzulu ukuze kungabi lento efihlwa ngabaphetheyo.
Kuhle khona ukuthi uyipublishile i-report. Siyafisa lathi ukuthi ngabo chihamba kwe-commission namanye ama-commission ayenziwe eZimbabwe apublishwa, mhlawumbe bekuzasenza ukuthi sikwazi ukuthi siwadiscuss with information and sikwazi lokubona ukuthi lapho kumele kwenziwe khona i-prosecution or kumele kuthathwe khona i-action ethile ingathathwa yini, and also i-public opinion to actually influence and get to know ukungcola okukhona ngabantu abanye abathile ukwenza ukuthi singagcini sesikhokhelwa ngabantu abakorrupt.
Abanye bathi kuhle ukuthi iZimbabwe layo isebenza ngokufanayo ukuze kube lula ukuthi uZulu afuqe inkokheli zithathe amanyathelo abe ekuthazwa imibiko yamakomishini. Isizana seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati laye uchayela umnumzana Ramaphosa ehlombe.
Kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa uzimisele ukulwa lokukhohlakala, uzimisele ukulwa le corruption. Kuqakathekileke lokhu ngoba umnumzana uRamaphosa ubonise ukuthi i-presidency yakhe noma ubukhokheli bakhe ubukhokheli obungazwani lenkohlakalo. Kusho ukuthi ukuveza kwakhe lokhu emphakathini kuqinisekisa khona lokhu ukuthi ungumkhokheli ongahlangani lenkohlakalo, ungumkhokheli ongafuni kuzibandakanisa lezinto ezilenkohlakalo phakathi.
Abanye ke bathi kuhle ukuthi leZimbabwe imibiko efana noMonklante Commission eyayicwayisisa ngokubulawa kwabantu ngamasotsha ngemva kokukhetho yethulwa emphakathini. Bakhona bathi lokhu akwenelanga nxa limbiko isethulwa emphakathini kodwa kungathathwa amanyathelo okujezisa labo abatholakale besephula umthetho. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kuwoza Friday lizilisi lejaha elisakhulayo uWillard Shimbwanga Nyoni ocela umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano osebenzela ekobulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Kuliviki silomunye njalo ke wasacathulayo obuya ke echisa kwamagama sikhuluma ngaye phela uWillam Jumanda Nyoni yena bamazi ukuthi uChim
mina ngazalelwa eBait Bridge angikhulelanga khona. My parents moved to saqala ukuhlala eWest Nicholson. I did my primary level eWest and then I moved sayihlala eColumbon, so I did my ordinary level. Suka laphana mina ngothando le music. I had to move from Columbon ngabuya kwaBulawayo where I started my career path. I joined the studio, also I X Studios.
Ucula ekuthuthuzathuna sizothi ke usebenza labo bani.
Imusic yami yonke ngiyenzela X Studios kulama producers angu 2 uDega Beats lo Hit Kid. Sesenza ama projects ambalwa. Mina basically I'm a Afropop artist but I ventured into producing some type of vibe eyinye a different which is called trap mapiano. I've had projects with my producer Hit Kid. I have several projects and there is this song as he released okuthiwa ngukwali.
Na ina ke abamenzayo wathanda ke ukucula ke lomdumo wama piano ke obuyangeke unono obuhle yena ke sithanda ukwazi ukuthi ngubani kahle kahle omenzayo wenza sifuna ukucula lomculo.
Mina imusic bengilothando ngisesemncane but ukuhlabela khona ngwakho inspiration ize yabuya sengilalele abafana be Nigeria laba oJoboy. Music yabo ilokunolo obuchazayo. Le music yaseGoli amapiano lawa for age group yethu i sound echazayo, so I was inspired to venture into the music part ngoba indlela abahlabela ngayo iyangichaza.
Can
ungangahambi ke Timzi, tshela ke balalele ukuthi wena utholakala ngapi, umculo wako bengawuthola ngapi, kanti ke la ku social media bangakuthola ngapi?
Mina ku social media ngitholakala ku Instagram, ngizibiza ngo William Chims. Ngile background yokuba ngu photographer, so ngiyadibana lento eziningi ezama photos. Ku YouTube ngikhona i-account engiyisebenzisayo, is called Mega Them Boys. Ile new release track esiyenzileyo kathesi okuthiwa ngukwayi, and you can listen to it, it's a very good song. That's where you can get me. Like Facebook, I'm also available, it's William Chins.
Besikuhlelo Hoza Friday silijakela sakhulayo elicathulayo lokuntuthu siyathunqa khona le kobulawa ke nguChims ebesilaye igama lami uYesu Jesus Banda azihlangane njalo kwelizayo lisayo.
Don't really where you think I'm at right now. I've been living a life without rules, living the vibe that I choose. Me and my team, we never lose. Oh, I'm on here. Who make us a daddy number for new driver? I can add that when you play tomorrow now.
Kanyele ezinye zezindaba ezikhokhela izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi, zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo uba abathole izithupha. Kuhoza Friday liviki beselejaha elisakhulayo u-Elijah Jimbwanda Nyoni ucula umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi ngamapiano. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah City, libe le mpelasonto elithukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.